Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-29 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
bakhona abantu abathole amavoti abo eWoodville bona bengabantu beSoshanguve. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe yena ngumuntu wakobulawayo.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti khona umongameli Emmerson Mnangagwa ekhangelelwe ukwethula ilanga lokuvota lamuhla.
Wakayina omama unzenza labo minister mona bonke bacina nge delimitations for one constituency, so ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota idelimitation kungaba sekuphuma egcekeni na ngoba uluhlu lwabavoti lumanikiniki.
Ngise Cosmo City labo bantu bebekhamba bengena emafemini behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha abantu babadlela imisebenzi.
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhoda ngamafikitali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe abangela maphepha okuhlala okusemthethweni ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 enhlangula engakafiki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti. Abantu laba bagoqela amalunga edale lephalamende labake bancintisa abafana lomsekeli kamongameli webandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube lonkosikazi Nicola Watson. Ikhomishini yezokhetho ye-ZEC ivule ugwalo loluhlu lwabavoti ngomgqibelo kusiyafika ngolwesithathu ukuze uZulu ahlole loluluhlu ukwenzela ukuthi nxa kulamaphutha alungisiswe. Iningi lithole amabizo engekho kumbe esuswe lapho abahlala khona asiwa kwezinye izabelo zelizwe. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza.
Abantu abaningi bathole amabizo engekho ukanti ke okulihlekani nje kwabantu kuthole kutholakele amabizo ekhona kusithi ukuthi abantu abaningi abasozi beneliswe ukuvota njalo bengazi bekwanisa ukuthi bevote labo bantu kuyabe kudula ngoba kuyabe sithi ukuthi kumele behambe umango. Bakhona abantu abathole amavote abo eWoodville bona bengabantu beSoshanguve. Omunye wathola ibizo lakhe eMazowe yena ngumuntu wakobulawayo. Omunye wathola ibizo lakhe eMati South yena ngumuntu wakobulawayo. Kusithi ukuthi umuntu lo nxa engavota kuthi ukuthi ngelanga levote sokumele agade amabhasi esiya khona le eMazowe eMashwest kumbe siyale khona le duzane lePlumtree eMati South esiya vota. IZEC isilahla abantu abaningi lokho sikubona kuyindlela eyokuriga irigela uMnangagwa lokuthi khona kube lengxabano indaba zokhetho. UMnangagwa azathi yena ukuthi hayi sesibhana ama elections for 7 years. Lokho esukwenziwa yiZANU PF ubona kuyikuqila ngoba kwakungemelanga abantu bekhitshe ezindaweni zabo lapho abahlala khona. I-polling station imele ibe labantu abayi 1000 kodwa nanzelela ukuthi i-voters roll ekhitshwe yiZEC namhlanje ilabantu abalutshwane kulama voters roll atholakale elabantu ku-polling station abayi 400 enye ilama 600 abantu abakwananga. Kusithi kwenziwa lokho ngabongo ngoba kumele kube lendlela yokuhlela ama polling station ebulenjini. I polling station imele ihlelwe ibe le 1000 i software esithunywe web software SQN ukuthi i software yezek imele ivumele abantu abayi 1000 kuphela ikwenza ukuthi izek i polling station ingabi labantu abangaphansi kwenani le 1000. Lokho sokwenza izek iyona inhlanganiso ethatha imali yama taxpayer eZimbabwe sikubona kuyikwephula amalungelo oluntu usithi ukuthi abantu abasothi bethole ukhetho olukhululekileyo. Lokhu ikuhlukuluza abantu beZimbabwe. Sibona ukuthi umnanga kufuna utaqila abantu kube yinto vele ebangwayo kanti ke thina sidinga ukhetho olukhululekileyo, ukhetho olungeladli, ukhetho oluphucukileyo, ukhetho olungelasimenemene.
Manje izikhalazo zenu selizihambise phambili yini ukuthi izek izilungisise?
Sizahlala phansi njengebandla sibone ukuthi indaba lesi iphatha njani, ngoba indaba le ihlitshengisa ukuthi umnangagwa ufuna ukuthi aphazamise ukhetho njengoba engafuna ukhetho. Siyazi thina ukuthi ubethutha abantu emaphandleni ebaletha edolobheni. Sesilokucabangela ukuthi abantu abakhona ku-voters roll ibona labo abantu bemaphandleni, bona abavele behlale emadolobheni, lokucabangela ukuthi bengabe belahliwe. So lokho kudinga ukuthi wonke umuntu owe-Citizens Coalition for Change abe khona kusasa lapho esiyahlangana khona. Sidinga amaqhinga okuthi sizaqhuba njani ngayo le indaba.
Hello ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Imizamo yokukhuluma le-ZEC kumbe abezanu PF yehlule, kodwa omunye wabakhokheli be-ZEC umnumzana uTloyile Silayigwana wethule umbiko ngolwesihlanu esithi ezinye indawo zokuhlola amabizo zizaphuza ukuvulwa okuzabangela ukuthi lolu hlelo lwengezelelwe ngelanga elilodwa kulezo ndawo ezizaphuza ukuvulwa. Lokhe sokudaba olufanayo abanye bathi ukungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota i-delimitation kungaba sekuphuma egcekeni ngoba uluhlu lwabavoti oluvuliweyo lumanikiniki. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora wahambisa udaba lohlelo lwe-delimitation emthethwandaba esithi kumele lolu hlelo luqutshwe kakutsha ukhetho lumiswe okwakathesi. Sixoxele siphathamandla lasebandla lezanu PF umnumzana Kudakwashe Munsaka ozancintisa eBinga North efuna ukuba lilunga ledale lephalamende. Saqala ngumbuza ukuthi umkhankaso webandla lezanu PF uhamba njani khona le eBinga.
I-delimitation ikhangela ama-boundaries ngemva kokubona ama-numbers ababe bewafuna phe every ward. So babe sebekhangela ukuthi bequme ngaphi kwenzela ukuthi i-ward ikwane lawo ma-number. Abanye bayasala, abanye bahamba kwamanye ama-ward. Ngakho-ke akula oyalelweyo ukuthi engene ebe yi-candidate yayiphi party nge-delimitation. Okuchiyeneyo kubana lapha wena kade ukhangelela ukuthi kuza ngintisa ukhona usutshintshiwe usuza kwansi ukuthi ukonteste ukwenye iwadi engasiyole kathi uyikhangelele, ngoba i-delimitation ite iquma yakuquma yakufaka kwelinye icele okade ungalikhangeleli. So lokho asiyo into engakhalisa abantu, ngoba wonke umuntu engakhala kutsho ukuthi akula delimitation eyayenzwa. Nxa ungananzelela kulama minister lawo futhi afethwa i-delimitation yangeniswa same constituency emabili amaministri ngakhelo baba uSimangaliso Ndlovu abasakontestanga ngoba babambaniswa labo baba uPhuthi ngakhangela omama uNzenza labo minister Mona bonke bagcina i-delimitation sebefake one constituency babhuqana khonale omunye wawina. So ayikhangeli ukubana nguzibani kumbe ungapi.
Kodwa lona uhlelo lwe-delimitation lilubona njani njengoba sisizwa kuthiwa uhlelo lolu aluhambanga ngemfanelo okwabangela ukuba abanye commission sina bengavumelani lalo?
Thina angifuni ukuliqambela amanga babagande. Thina uhlelo lwe-delimitation ngabe eBinga lusihambelanga ngendlela efaneleyo. Ngizwa abanye ba ngithaba ukuthi liwahambele kuhle kodwa thina alusihambelanga ngendaba efanileyo ibhinga baba inkulu kakhulu ukhangele njalo ama population yethu ungakhangela kumbe usuka lapho oqala khona eyami constituency ibhinga north ifika lapho ephetshela khona yi 284 kilometers ongaba ngumango osuka eHarare usiya eGweru lokho uku one constituency inkulu kakhulu okumangalisayo ukuthi sibesigayela ukuthi kumbe ingaqunywa ibhinga layo iphose ifike kuma figures nalawo incane nje kancane kule bhinga north kodwa la inkulu so sibe sikhangelela ukuthi hayi sizaqunywa kodwa asikhangelela ukuthi siqunywe ngemva kokukhangela umango sikhangela abantu abaregistrele ukuvota ibhinga ibisiba labantu abadlula 90,000 abakwanisa ukuthi abaregister ukuvota ngomthetho wezeki ukuthi siqunywa 22,000 or just above 22,000 kumbe 23,000 yikho ukuthi abantu beyenelise ukuba yi-constituency so thina njengebhinga lingakukhayelisisa sibe silama constituency akwana amathathu egcekeni kodwa kwadecide ukuthi kuthathwe abanye abantu bethu amanye amawards ethu engezelela elupane ngale ubana ilupane ingafi okuyinto edanise sibili abantu bebhinga ukubana indaba singatholanga lathi ama-constituency amathathu ngeleyo delimitation icine isibona amanye ama-wards ethu esebanjaniswa sesiba makhulu okumangalisayo ama-wards ngoba thina iwadi yethu inkulu ukudlula amanye ama-constituency iwadi eyi-1 so yinto sibili esihluphayo lokho sibesikhangelela ukubana lathi njengabantu bebhinga bo sithole ama-constituency amathathu wenzela lathi nxa sithola ama-resources ngoba ba-allocator kwesinye isikhathi based on ama-constituents ungakhangela even i-CDF banika ama-MPs thina sebelokho silama-constituents amabili thina sikhangelele intuthuko esigabeni sethu esebhinga
alo-ke ngumnumzana kudakashe Munsaka isiphathamandla sebandla lezanu-PF njalo ezancintisa ebhinga north efuna ukumela lesi sigaba edale lephalamende
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Abenhlanganiso eziququzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa seziqalise ukubhoda ngamafekithali bekhuthaza abavela kwamanye amazwe ukuthi baphume baphelele umhlaka 1 Nhlangula engakafiki Abantu laba bahamba bengamaxuku behlabela ingoma ezigcothoza abokuza Ngolwesine bebese Cosmo City. Sixoxele lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, umnumzana Muzobanzi izikhali.
Ngise Cosmo City. Laba bantu bebekhamba bengena emafemini. Behlukumeza nje abantu ngokuthi bafuna amaphepha, abantu babadlela imisebenzi. Kungakho nje bekugcwele lapha e-car center emafemini behamba bengenela abantu mina ngise Cosmo City ngisebenzela emafemini e-car center
manje bebelodlakela yini abantu laba njalo njengezizalwane zeZimbabwe akulichiyanga lilo kwesaba ikakhulu likhangelele lakusasa
sisele silokwesaba kakhulu sisele silokwesaba kakhulu ngoba into eyenzakalayo laba bantu basingenela emafemini okuwukuthi emafemini lapha kulapha sebenza khona so kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba asikwazi ukuthi kugcineni kuzagcina kuyiphi umumo kumbe kuzagcina kusenzakalani ngoba laba bantu basola abantu bangaphandle ngoba abalawo amaphepha njalo babathathela imisebenzi lapha eSouth Africa so yikho kusinikeza ukwesaba kakhulu ngoba le into isiyibona ukuthi kugcineni izagcina isinikeza iproblem yokuthi sigcine sesithola ukulimala
manje njengezizalwane zeZimbabwe ngalikhangele khona lokho kwenzakalayo lilesifiso yini sokuphenduka ekhaya kumbe lizabhekana labo lobobunzima
kunobunzima kakhulu ukubuyela emakhaya ngoba isimo esibhekane naso emakhaya sibi akunamsebenzi emakhaya eZimbabwe njalo sikubona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba mawusekhaya abantwana bazabe befuna ukudla bazabe bedinga ukuthi nabo bebe nempahla zokugqoka kepha ekhaya ngale akukho konke esingakwenza masingabe sibuyela emakhaya ekwenzakalayo ukuthi sizogcina sesithwele nzima futhi kungekho esikwenzayo so isifiso sokubuyela emakhaya hayi asilaso sifisa ukuthi angabe siyahlala nje lapha kahle sincane sengisa abantu imuli zethu ngempilo ngoba masinga emakhaya kunzima ukuthi siphile emakhaya.
Lo ke ngumnumzana Muzobanzi Zikhali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yakwele Melika ethiwa Fitch Solutions yenze ucwaningo oluveze ukuba ibandla leZANU PF lizanqoba kukhetho oluzayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela kwele Malawi ngolwesithathu okwamalanga amathathu kuhambo olujonge ukuthuthukisa ubudlelwano bamazwe womabili. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7 linjani nabalandeli nabalaleli bonke. Siyamina yaphila Krisha Mlalazi Dumane. Ngizwa ubuhlungu ngezekhe engahloniphi isizwe sikamthwakazi noma isizwe saseZimbabwe uZulu wonke jikelele. Kambe uma izothatha ama-distance ukuthi abantu bevotela katshana ibeyikhipha ilanga njalo lokuthi bona bebezojheka lokuzela amagama abo iqedinga. So abantu begibele ngemali izalukazi gibele ngezigade ngemali suka lapho ezigada esuka khona abaye bahamba amanyawo khomba ukungahloniphi abantu lokwanda maswabi kakhulu ngayo le ndoda yezekhi le. So khomba ukuthi into ezenzayo ayinanhlonipho ngaba ngoZulu.
Yebo yebo Studio 7 yanyalibengelela lonke bantu ngemuzi hey ezama ndoda zivoyo lawo kutayini yini yini thina sihiza Hey, akule butotu hoda akeli sitereleni u ichamisa kabo pama burugu ezano very bhokile ithengisa abantu ama youth ya ngama $5 labadala manje haye ama youth la hala ngondo la lapha nje njenge ward 8 yona ngokwa izithene ibhizi bephiwa abadala labancane ama $5 kodwa wasezelana lo mntwana kuthiwa unkazana uthi unolwazi lo umntwana omncane nje kodwa wawemsebenzela naye uye wakhe izindlu zakhe bona batholeni umama kolivukeni atiti pia $5 leso kuzonke aba bachamisa bopha amabhrugu ezane ebhokile nelokuze niyayele bona lawa mama awathatha isinyuzi laba hayi walobutsotsi
basakaza abalaleli fuka njani linjani mthokazi wonke hayi siyabonga inyuzi masenga lo khuluma ngilapha ngisegoli hayi siyabonga inyuzi sibonga nje lembono yabantu baqinisile lawa bathi ufanele i audio ibe mfitshane umuntu singarekhodi kodokude kakhulu 30 to 45 seconds kuyabe sekuzwakile ezilokezi umuntu uhlala phezu kwedala ngicabanga ukuthi kubalulekile konke kanti sikulandele ukuze singene sibe baningi njalo kulo bhuti lo omunye ohlezi esenza uhlelo lokuvikelela uhlelo lakhe lukhona ngale sasingena lathi laphana ngingazi ahamba echeka ngolwesisekhona nesinge Friday ngomgqibelo ngabo 2 emini lohlelo lwe-diaspora ukuvingelelana khaphana ngingene laphana download app yakhona i-Radio Garden lapha ngangene kule app kuthiwa Radio Garden download app yakhona Radio Zimbabwe. Like page lakhona ku Facebook laphana. Thathi number zakhona zabo batshela ngalo ukuthi bemlalele. Abeyenza kumsangano wakhe lapha. Ngibona ngani laphana uRai. Ayeke ngaphulo ke senzela into ezintsha zobuntwana lapha. Lapha sikhangelele umuntu oza kukhomenta ngokukhulunywa maqondana lokukhulunywa enyuzini. Labakhuthaza abantu ukuthi uhambe ke vote wasilungisilizwe. Abro ke senzela ubuntwana lapha into zozo esenzela into zokudlala emdala. Angazi ukuthi wagcina ukugrade band lo mjida lo. Azi kahlo iphashekazi kathi ngihlela ngizwe lento yakhe le umdalo ke balayibala inkomatsiyane ngile sikuba sangibo kwale esifayele sezelile kuzeni esifakele ukuchisa nje lezingela ngqondo
salibonani balaleli nabasakazi baka Studio 7 eish mina nginokudana kakhulu ngendaba yeza izano nje kodwa kukhona ngiyacabangela khona abantu bezimbabwe nje impela abantwana nje bezimbabwe yabacabangela kokuyiwani ubona lapha lama plus ayi 21 manje bona kathe bathenga ama helicopter
ama helicopters isimo sasekhaya sinjani ngawani uyemuzu Anglon Spanda esebutshela ukuthi sajayela ukusola yini ofuze sincome oro sibuke ngama helicopters bona bezazigibe sizapha sayigibela thini sizihlalele enkaya lapha emkusweni asilala masimo bona bale 21 abantu ababo bahamba phezulu emoyeni thina sikambe magodini nalawa ngalungiswanga emgwaqo esibhedlela kulamito ungubaba mpelo lengqondo ungathenga ama helicopters sitsho nje ukuthi ungubaba ekhaya ungayithenga mpela uthenga imoto BMW or Mercedes Benz abantwana bengela school fees abantu ukudla kungekho ekhaya uyabonga ubaba onjani kuyini kwabo ofuze sibungqondo bona abantu bake bakhona bake basicabangela khona nje singabantwana bezimbabwe ukhona nje okuyi 1 ayi nangaze ngubone mina hayi amaplazi bathatha bazinikana kodwa bathi lokhu nje okunyonga amaplazi nyana bafaka wona amaovedi asidayisela futhi ngenkomo amaplazi ayedayiswa la ngenkomo akulanto abazayenzela abantu besezimbabwe lapho hayi bandla nje ofuze nje siyelivotela awuthi sonke nje singamazimbabwe
Studio 7 salibonani linjani hayi thina siyaphila lapha ezimbabwe ngithanda ukulethwa umbono yabona izanu ngabantu abangamakhrukhu abalesimenemene manje kunohlelo lolu abantu abase-South Africa asebephelwe ngama-permit nabangenama-passport athi yona ifuna ukubanceda abantu abananzelele khonapho ukuthi lapho azariga khona umnangagwa izanu lapho ezariga khona kubona labo bantu ngoba ngaye ifuna ukubancedisa ngezinto ukungena lezikolo sokumele babe lamaphepha abavota khona bevotele izanu ngoba yindlela engiyibonayo mina abananzelele khonapho abantu bananzelele sibili ngoba kathesi ukuthi akula ama-registration ayitholakali i-voters roll kodwa bona bathi bona umsebenzi uhamba kule akula nto abayivumayo laba bantu labo ngamamenemene abantu abacorrupt ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 kwezemelika udaba lwesivumelwano sokukhweza isikweleti sikahulumende welemelika okuthiwa yi-debt ceiling sokuze kwavunyelwana ngamalunga amabandla omabili asedale awama-Republicans lama-Democrats kodwa kubikwa kulamanye amalunga amabandla omabili alokho engakavumelani lokusesivumelwano lesi akumelanga ukuthi kufike ngolwesithathu kungela sivumelwano okungachiya ilizwe lemelika lisenkingeni. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele i-debt ceiling kuyabe kuhamba njani.
So okwenzakalayo khona manje ukuthi izikwelede ze-America sezifikile kulelo zinga and therefore makuyukuthi kumele baqhubeke bakwazi ukuthi bakwelede izimali kumele uhulumende abavumele. So at the moment sike sakubona lokhu kusenzakala ngesikhathi sika-Obama lapho ama-Republicans ade controla khona i-House of Representatives bekwenza besala ukuthi bakhuphule izinga lesikweleti lezo okwenza ukuthi umkhonomo we-America i-government ihluleke ukubhadala izikwelete zayo and then lokho kuyinto embi kakhulu ngoba kuya-affecta i-stock market kuya-affecta umkhonomi wonke kuya-affecta labasebenzi njalo ngoba amakhampani amaningi agcina eluza and then le value ama-American securities iyayehla esingathi ama-bonds ama-security bonds ayaluza i-value and then umnotho omningi uyalahleka. So u-Biden njengomongameli uthi yena akumelanga ukuthi kufike kuleso stage ngoba all along vele i-debt ceiling kusukela ekuqaleni ibilokhu ikhutshulwa ngoba izikwelete ziyabe sezivele sezisetshenzisiwe. So akazwisisi ukuthi why all of a sudden sokumele ukuthi i-America ihluleke ukubhadala izikwelete zayo.
Abanye njalo ngabathi njengoba kuthiwa amazwe aphansi kwenhlanganiso le okuthiwa
okuthiwa yi-BRICS efuna ukuthi kungasetshenziswa idola lemelika. Ubona ungani kungagcina kubangela na ukuthi idola lemelika liphele amandla njalo lingasetshenziswa umhlaba wonke jikelele njengalokhu kade kusenzakala?
Mina ngokubona kwami amalunga afana labo BRICS lawa, ama-reasons abo okungafuni ukusebenzisa idola ngokubona kwami ukuthi idola liqine kakhulu, i-value yalo mawuli compare lama-currencies abo abawasebenzisayo bona. Ngingathi njenge South Africa eyi-member e-BRICS, uzobona ukuthi i-rand mawulikhangela seliwile compared to i-dollar. So obviously makuyukuthi bayehluleka ukuthi bakhuphule ama-currencies abo ukuthi akwanisi ukwenza nale dollar, bazochoose khona lokhu ukuthi ngabe kusetshenziswa a different currency. Kodwa mina ngokubona kwami i-dollar ukuqina kwalo umhlaba wonke jikelele akusinto elula ukuthi bangaphomba ukuthi bavuke nje bethi asisasebenzisa i-dola ngoba kuzo-affecta ama-currents abo even more. Njenge-randi khona manje selikhangelele ukuthi libamba i-20 rand to i-dola elinye. So you can imagine mabe ngathi asisafuni ukusebenzisa ama-US dollars plus futhi ma ukhangele amazwe amaningi aboleka izimali ku-World Bank la ku-IMF and izimali lezo kumele bazibhadale i-interest lokubhadala back izimali lezo kumele bakwenze ngama-US dollars.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia ngapha kwelemelika. Ezothileyo ka-Amanda Black isidubela uhlelo lolamhlanje singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. ubungahleleki kohlelo lokwaba izigaba zokuvota kungaba sekuphuma egcekeni na amabizo abantu abaningi awekho kuluhlu lwabavoti abenhlanganiso eziduduzela ukududulwa kwabokuza kwele South Africa sebeqalisile ukubhodabhoda ngamafekitali silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.